le.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chamangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente Senate le Council luza ngena emthethwandaba kusasa.
Kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho lamaphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha inkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule umthetho obizwa njalo ngokuthi Patriotic Act ngoba isithi awukho emthethweni njalo unqindezela ilungelo loluntu.
Kuyinto enhle kakhulu, abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa, amalungelo alwelwa, amalungelo kakhulekelwa kuphela, uyasukuma njalo wenze, ilungelo liyalwelwa, liyavikelwa.
I-Council yakoBulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo i-budget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US 264 million dollars okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo.
Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo, ama-$29 per month.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente Senate le Council luza ngena emthethwandaba kusasa eHarare. Okudida ingqondo zabanengi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa swahle wahlela ilanga lokhetho lokuvala izikhala ezavela ngokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele parliamente alichumi lanhlanu 15 lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Okudala omunye njalo umbuzo othi ubengahlela njani leli langa umongameli Mnangagwa engazi ukuthi isinqumo somthethwandaba sizaphuma njani. Abafuna ukuncintisa kulolu khetho oluzenziwa mhlazi ku-9 Mbalakazi sebeqalisile ukukhankasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phugeni, ukuze sizwe okuningi ngodaba lwemthethwandaba.
Kubingelele, ngikubingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, kuyagodola kwaBulawayo, kuyagodola nje kwaBulawayo, ngazi kuhamba njani. Inkantolo iyahlala ngolwesine ithi ukulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo, ubaba uSengezo Chabangu. So njengoba besengitshilo nje emaphambilini ukuthi hayi asiza ukupreempta inkantolo ukuthi izothini, kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground akukho nto ezohamba kabi, lamaphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi ungu-interim SG. Umongameli akachallenge nje lutho, akula lutho olusuka kumongameli in the form of affidavit, ngezinye indlela nje ukuchaza ukuthi hayi akaphikisani lento kababa uChabangu. ngabanga uyebo uyakukhuluma ngale phandle le kodwa makuze enkantolo hayi kazange waphikisana lakho yena so hayi kuyamjabulisa ke lokho SG ukuthi laba abanye laba bakwazi phela ukuthi bona bethi aka yena SG ehe kodwa manga umongameli engakutsho lokho angikwazi ukuthi into abazoyimisa njani leyo so sizobona ke sizozwa ngolesine ukuthi kuyahamba kanjani
abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha iTwitter labo Facebook besithi bona kathi vele kungani umnumzana Jabangu esebenzisa igqweta umnumzana uriri lona kuligqweta eliyazakala limela abantu bezanu PF
hayi msangazi abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula bekhuluma ubuwula bengazi ignorant ngesilungu becabani bahlamba yani bakhuluma into abangayaziyo ummeli ngumuntu oqhaqhe oqeqetshiweyo eqeqetshelwa ukumela abantu enkantolo ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqetshwe ngakhona yena ukuthi ayimele yiwo umsebenzi wommeli akutsho ukuthi indaba singiyommeli hayi indaba ngekababa uchaba uhambise emntwini oqeqetshiwe ukuthi ayimele njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisikuthi ngikhuluma into ezekhanda lami ngikhuluma into ekhulunywa ngubaba uchaba kodwa ngiyibeke ukuthi lizwisise nabe izindaba lomphakathi uyizwisise ummeli laye unjalo uqeqetshwe ukuthi ame enkantolo amele ubaba uchaba akhulume indaba kababa uchaba ngendlela aqeqetshwe ngakhona uzokwazi ke umsakazi ukuthi baningi ama lawyer ku opposition aseke amela abantu bezana umongameli ubaba uChamisa huye phela lo advocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya ijudgment eyeza yaxothisa abantu abanengi umsebenzi ngenotice ye 3 months mina lo engikhuluma nawe msakazi ngangiku national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njoba iqembu lethu laqala liqalwe yilabor ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani sidiliza imsebenzi kangaka umongamelo waleso sikhathi ubaba uThwangirayi nguyo wathi kimi hayi emuye kube senza umsebenzi wakhe ngahlala ke kodwa nginelisanga leyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ube senza ke lo msebenzi wakhe so namhlanje abahlukane lo baba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe yibo phela ubula ukukhuluma into engayazi ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba uPresident uThwangirayi kwamanye ama case nalawo mbangazo uRiri eqala nje ukuduma kakhulu ngasedume kakhulu wayemele ubaba uThwangirayi but ngoba iziwula ziyamana zikhulume nje zingathi zikhuluma ubuwula ebantwini ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli ngiyabonga msakazi
lathi siyabonga ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu ube khuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo ye High Court ecela ukuthi yesule umthetho othiwa iCriminal Law Codification and Reform Act obizwa njalo ngelokuthi Patriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni. Amagqwetha enhlanganiso ye Zimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze loludaba emele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Freeman Chari. Uchari ufuna isahluko salumthetho esikhuluma ngokususwa kukahulumende embusweni sesulwe ngoba esithi lokho kuyavunyelwa kuyisisekelo sombuso welizwe nxa kwenziwe ngokuthula. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eye National Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa amalungelo alwelwa amalungelo kakhulekelwa kuphela uyasukuma njalo wenze ilungelo liyalwelwa liyavikelwa lokho kwenziwa nguFreeman into eqondileyo umuntu ngamunye kumele asukume ngokuba lomthetho omubi kakhulu ungumthetho wephula amalungelo abantu ungumthetho owephula amalungelo abantu ukuhlangana ukuxoxisana labanye ungumthetho owenza abantu beZimbabwe bahlale besesaba ngakho lokho akusukumele ukuyinto enhle kakhulu kufanele asekelwa supportwe ukuze lezi zinto ezisemthethweni ezephula amalungelo abantu zisuswe
athi njalo amagqwetha kaChari Ncube ukususwa kukahulumende eZimbabwe yinto esemthethweni evunyelwa isisekelo sombuso nxa isenziwa ngokusemthethweni ngendlela ezihleliweyo okuyinto amagqwetha la athi yenqatshelwa ngumthetho lo owe Patriotic Act ungathini ngalokho
yebo iZimbabwe kaso kingdom iZimbabwe kelayo inkosi kayikho inkosi lapho ababefuna inkosi bengafuna ukuthi kube lo president bengafuna ukuthi kube iRepublic kwakufanele ukuthi bakubone ukuthi kuyangena kusisekelo sombuso ngo-2013 ingabe iRepublic of Zimbabwe ibe iKingdom of Zimbabwe sibe kwazi ukuthi silenkosi engasuswayo inkosi ezala abantwana labo babe zinkosi ngokunjalo kodwa ke ilizwe lethu isisekelo sombuso esikhona sipha abantu beZimbabwe ilungelo lokuthi bamsuse uhulumende abangamthandiyo ngokusemthethweni yikho phela kuvotwa yikho phela abantu bephiwa ithuba lokuthi bavume kumbe bale ukuthi umuntu aqhubeke sesihlalweni ngakho ke akufanelanga kube licala ukuthi abantu bathi uhulumende lo kanisamfuni ngifuna aphume as long as lo muntu engaphakamisanga izikhali engahlomanga engachaya umuntu engakwazi umuntu engadubula umuntu uyabe ehambisana lesisekelo sombuso esithi uhulumende uyasuswa ngokusemthethweni
umthethwandaba wona ubona oluphatha njani loludaba
ukuzabe kusemthethwandaba kakukho nzima ukuthi abahluleli bathatha isinqumo kukho umbuzo uzabe ukuthi kambe abantu beZimbabwe balelungelo yini lokuthi bakhankasele ukuthi uhulumende asuswe ngokusemthethweni ukuthi bahlangane basole uhulumende kumbe bamvume ukuthi kukhona yini kuconstitution kumbe kakukho ukuthi abantu balelungelo lokususa uhulumende bafake omunye ngokusemthethweni uma belelungelo lelo kutsho khona ukuthi umthetho lo ochayiweyo uyabe usephula iconstitution ngakho kawufanelanga ube khona nxa abantu bengelalungelo lokuthi bakhulume ngokuthi uhulumende bavumelana layo kumbe kabavumelani layo bakhankasele ukuthi asuke kumbe abe khona ngokusemthethweni kuyabe kusitsho ukuthi iZimbabwe isisukile esisekelweni sombuso lesesikhona namhlanje ngakho ke yikho lokho okuzabe kuxoxwa kuphela akukho nzima angiboni ukuthi umthetho wandaba ungashaya likhanda ngento elula kangaka
Hello-ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association Ikhansili yakobulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali efuna ukuthi setshenziswe ngomnyaka ozayo ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US $264 million okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo. Isiphathamandla sikamanisipala esibona ngendleko umnumzana Isaac Matare utshele intatheli zindaba ukuthi enye imali le izasetshenziswa ukulungisa indlu zokuqansa izakhiwo ama-elevator ebhilidi le-City Hall. Kuthengwe imota ezithwala ingcekeza lenye indleko. Ngesizwe amazwi omgcini sihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamanisipala umnumzana Mpumelelo Moyo.
Ibudget yakobulawayo ihleli ku 256 million United States dollars amadola seAmerica la ngakho oqhakathekileyo ukuze si-achieve lokho esingathi you want to rehabilitate infrastructure ekade isindala egoqela ama-sewer pipes egoqela ama-pipes amanzi adabuka mchokotsho esingathi kuyimprove service delivery lemgwaqo wethu ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibhadale indleko lezi ezibuyayo esingathi ngama-water ngama-bills ababuya inyanga zonke ngoba ibudget leyi thina yithi abahlali ababulawa esingafanda ukuze iphumelele nxa kathi siyama-256 million amadola se-America lawaesiwafisayo ukuthi budget fund singabhadala promptly sibhadale kuhle izinto zizahamba kuhle edolobheni lehlakobulawayo khathesi ngikhuluma kanje idoroba abahlali thina bakubulawa esikwereta imunicipala over 200 billion Zimbabwe dollars imali leyo ukuthi nxa ingabhadalwa konke lokhu esikhala ngazo inhlupho zakwabulawayo engizibalisileyo zingavuka ziqediwe ngakho asizameni izakhamizi ukuthi sibhadaleni ngezinto ukuthi sithole lawa esingathi i-service delivery esiyifisayo edolobheni lethu singayifisi kuphela kodwa siyenzenini ngokuthi sincediseni sibhadaleni.
Umnumzana Mphumelelo Moyo isiphathamandla sekhansile yakobulawayo esibona ngendleko zikamanisipala. Kunjalo nje isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube omela njalo izakhamizi kukomiti yalikhansili e-budget uchasisa ukunengi ngodaba lwe-budget kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ithwa yi-standstill budget ngezinye indlela kusho ukuthi kayisoziguquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebhajethiweyo ilokhu iyona liyani 264 million, okukhangelela ukuthi iyezathuthukisa izinhlelo zakobulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwego ophumula ontumbane lezinye kutsho ukuthi nxa kade bevele bebhadala phose $29 ngama-US dollars kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars ama-rates lawo kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumbe abhadale loba ngayiphi i-currency ezilonga ivunyelwa eZimbabwe kumbe nxa ibhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba i-equivalent loko esingathi isilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamisi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo ama-$29 dollars per month nxa umuntu ebhadala indlu kumbe abanye kwezindawo ebhadala ama-$25, $26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala na. Lokho ke sesisitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele ibhajethi nxa isithe yaba khona kube le ward specific kumbe ewardini ngewardini abantu batshele ukuthi kuyini abazakubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzana esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe ibhajethi ya-implementwa. So sikhuthaza kakhulu ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni le ebakhona ezindaweni zabo balandelele ukuthi endaweni yethu thina lizakwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahhala kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye abangakwemukeli kuyini yikuthi ekuqaleni ibuya le ibhajethi esiyi-standstill kathesi abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini kwakuyisikhathi se-COVID. So isikhathi ngaleso sikhathi ibhajethi yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembu abo-WhatsApp. Ngakho-ke le ibhajethi yabuya isisindlela ye-rebasing kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokhana-ke kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeke kudala kwasigcine sitshiya abantu besemalini ephezulu. Yikho-ke kathesi sikhuluma ngabo $29 kodwa siyakhumbula ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17, $18, $19. So khonokhana kukhwezwa kusuka kuyona le imali ababeyijale ngesikhathi sama-US dollar iqansi siya phezulu almost 100%. Abantu abazange bakukhwabithe khonoko. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo 2-2 ebantwini. Bezokusiba labanye ke abakhangelele singathi bayathola ngcono njalo bekhangele ukuthi ubulawa yathuthuke siya phambili babe sebesithi hayi kodwa le ebhadalwa inganeno ingconywana ngabe siyavunyelwa siyikhiphe. Abantu siphatheke ezindawonye siyikhiphe sithuthukise ubulawayo. Khonokhana ke kwahle kwadala u-2-2 lakhathesi abantu lanxa beyizwa imali leyi kodwa kukhona ukukhonana kokuthi imali le yafakwa singakonsalthwanga njalo singazange sanikwa ithuba lokuthi sinakani. Kwangathiwa kuba ikucathamelwa i-ambush ukuthi abantu baphume le fika abantu kade bengayinanzeleli.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Mm. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi ukungasuthiseki ngokukhethwa komholi webutho umnumzana Philip Valerius Banda ukuba lilunga ledalele bandla lezanu PF lePolitbureau kulabo abangasuthiseki ngakho kabaye emthethwandaba. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umfundisi wesonto yeDestiny for Africa Network uReverend Obadiah Musindo wetheswa icala lokuvalela amantombazana ehoteleni yeHarare lapho ayesiya khona emacansini labo. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Saludos a la Ancestri Josefi, la madoda amabili ukuba khalifana ukhempu sezothaba sibe sesibuya ngale ko-MRT kubomboniso gumbo ngalela kumpindabo kanjenzani madoda walingake ajoyina izanu kabaliyehlukanele abantu abantu bancindezela izanu ekhoneni ifingiswe ilokuthi ithonefi lina liyayihulela izanu lithi hayi izanu ezenzile umathanda ebizweni hayi madoda likile izinto kamakhwapha ungathi akuhambi kahle kuthathana irol uwone madoda aye yabona
salubonani bakwa Studio 7 isikhalo nje esikhulu siyacela laba babona ngcono laba abaziyo okudlula amaphathi wonke abangakhulumi ngephathi ephikisayo abavule awabo amaqembu yeke sisisi ye okhulumayo uperfect ufaka amafutha phansi endaweni yakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani emsakazweni kuStudio 7. Ngibonga abasakazi niyaphila kodwa hayi nathi siyaphila bayintheshi. Ngithini ngikhulume nami kancane ngendaba kaBaba Shabangu. Yabona uBaba Shabangu useyibhidlizile indlu yakhiwe la. Kwakufanele lezi zinto beyilungise ekuqaleni kwangakaze kunamavotini ngoba manje useyibhidlizile indlu yakhe ngisho namavoti azayo noma uphunyaka ke lokuzona amavoti. Kunikeza izana uPF ithuba lokuthi iqhubeke inqoba, iqhubeke inqoba. Yebo uza uhlukanisa imbambo nomgogodla kodwa uBaba Shabangu bekufanele kwenze lokungakaze kuvote engayibhidlizi indlu yakhe noma behlangane bebhekane lesilwane esizana noPF iqale besuse esihlalweni bese belungisa konke ke lokho okunyabona ngathi akuqondanga kahle bese ngithi khona wonke namaphathi amancane obanawo bani yebo siyabona ukuthi sokwayekudla nje ebantwini akusekhulu ofanele abantu behlangane iqale bebhekane lesilwane esikhona esizana noPF esibulalizwe bese kuthe kugcineni mase bekhiphile ke lezi no PF sebehlukana ke beyenza intando yabo bemuntu benze njalo ngoba manje kuyefana ukuphethizana no PF bayashaya bayaboshwa bayabulawa kodwa bayiboni yonke lento abaqale bebhekane neza no PF behlangana bebambana bebayibhidliza indlu siyakhe abayeke nejubani lokuyafika njengaye MDC le TCC ihambi yofika ibhidlize bethole nabe ithuba lokuthi mhlawumbe mase kuphethelona kusekokushaya kusekuboshwa bekhululeke nabo ekhampeni bekhululekile yiyo nje into abantu babithaba ngayenza. Angisho ukuthi kunjalo kungumbono ke lokho.
KwiStudio 7 siyabingelela, bingelela nakumthwakazi wonke. Ize kulikhuni ke manje, kulikhuni kakhulu kuba yiNdebele, kulikhuni kakhulu kuba yisizwe sikamthwakazi. Ngoba empilweni sekuyacaca manje ukuthi isithe esikhulu sikamthwakazi akusiyo mashona, akusiyo bantu baseMpumalanga, kodwa ngamaNdebele uqobo lwawo. Yiwo ayiva esizweni sawo ngokwawo. Manje ke indaba la, ukuze sikhululeke thina sizwe samaNdebele, asingakhethe abaholi ngabantu baseMpumalanga ukuthi asiholwe ngisibanibani siholwe ngisibanibani njengoba kwenzekile. Uma kuvela uhlelo olunjalo okufanele ukuba ngabe siyazikhethela, asifuni kwenzeke lokho, sifuna ukukhethela. Konakala lapho-ke impela luyeza lukhulu luyanyelela. Ngiyasho ngiqinisile, ngiyongibuza ningiphale ulimi, asizukukhululwa ngabanye abantu, sizozikhulula thina. Uma safuna ukukhululwa ngabantu basesishoneni nje sidlala ngesikhathi, akukho into engekho yonke le. Lo mfana uChamisa njengoba nizwile nje abanye bemkhuleka kubulekela ngosuku lakho lokuzalwa bethi bayedwe kuyacaca ukuthi bazikhothamathe zayo kuyacaca ukuthi vele ayikho enye into abazoyivuma eyasesindebeleni babona nje kungunkulunkulu ngapha empumalanga sengathi ke kungavele zilime ziyetsheni ushabanga wayichitha iqede yonke le nto ngoba vele kade bengezukwenza lutho laba bakhethiwe njengoba vele nawe uchamise ngezukwenza lutho ayikho into akade ezoyenza ayikho nencane kufuneka kuqalwe phansi kwa zilime ziyetsheni mani hawu sikhathele ngiyaxolisa Zulu
kumhlelele sanibonani bantu wakithi sanibonani into engiyibongayo nje ukuthi nje hayi ngibonga nje ukuthi hayi indaba leyazikhipha mpela Studio 7 abantu bayalalela nathi sonke siyalalela kube nempikiswano kodwa impikiswano yakhona engiyibonayo ukuthi ngensuku zonke into engikhuluma ngayo lapha yikuthi nje mina ngizwa ubuhlungu ngobandlululo langokwehlukana osokufana nokwe-Israel nokwe-Palestine okuthiwa hayi lo ngijewish lo ngu-Arab lati eZimbabwe sile problem efana naleyo okuthiwa hayi leli lishona leli lindebele so where are we going is it going to solve any problem nothing kuzafana lento zePalestine la nase-Israel okwaqalisa khonapho nyakana silibhuzwe kuzofika lakathe esikuloko kuliwa singazi ukuthi abantu babangani so nami bengicabanga ukuthi bantu ake sibe ningabantu lati esikhangelayo ukuthi ilizwe ukuze liwe phambili senzani sikhohlweni ngedivision siyenzeni into eyi-one thank you very much siyabonga kukum
ya linjani Studio 7 linjani siyaphila thina siyaphila ya ngithi lapha ngibeke nami iphose lami yazi khuluma ngochabango lapho ukuthi njengoba ethina kuzakhetha abayibona abazangena kukhetho ngumcabango wami bengithi i-triple C ingafaki abantu abazakhontesta ingafaki abantu abazakhontesta sibone ukuthi yena uma efakile ngiyazi ukuthi yena njengoba isetshenziswa izanu uzafaka abantu abangasoze vele bawina uzobe isele izanu ithathe izikhundla lezo ukuze phela bababhadale phela imali anti baba baqhatshiwe lapha izanu qhatshwa izanu lapha phela yena sonke umwengezo lo qhatshwa izanu so i-triple C ingangeni emhlanganeni wabo lo izanu izivotele yodwa njengoba indaba besemakhothi bengangeni ngoba abantu bakhethwa ngabantu labantu abakhiphile umwengezo bakhethwa ngabantu so engikutshoyo ukuthi i-triple C ingangeni emhlanganeni wakhona ingangeni emshadweni wakhona ingangeni akayenze yena uchabango lo lezanu yakhe nabantu bakwazi abakhetha ya sibone kahle into yakhe leyo ukuthi ihamba njani ya
Studio 7 njani ngifela iqinisa lo okhulumayo uyazi izanu icabanga ukuthi iZimbabwe ikhishi layo ikhampani yayo isezela nje umathanda naye ilentuzana le amakumiso kwamalentuzana kwama-recalls la abakhona kule kusisisite kuba nama-recalls izanu yagijima fast yakwenza imshikashika yawo ukuthi la ama-recalls asebenzi ama-recalls athe engena kuzanu izanu yala yathi lo muntu abamazi owenza la ama-recalls kodwa kusisisi ma isisisi bathi lo muntu abamazi hayi owesisisi hayi akuzwakali okwabo yiko kodwa okuzwakalayo ukusho ukuthi lapho mangabe izwe leli yaselingele zanu mangabe usupporta izanu noma ungabe uhamba nezanu wena umelelekile lapho unamalungelo wonke afaneleyo kodwa mangabe usapota amanye amaphathi hayi awunalungelo komela wena ugqunywe ejele komela wena ufele ejele komela wena unyamalaliswe ngendaba zokuthi ukhulume lokhu uhambe why iZimbabwe ingana freedom njengamanye amazwe okumele ukuthi abantu bezanu abazibuze khona okokuqala ukuthi why khona eZimbabwe kungatholakali freedom njengokuba kwenzakala amanye amazwe a-challengeana ngakhona kodwa eZimbabwe izanu wayi-challenge sewuyisita sokumele ufe sekumele unyamalale sekumele kube khona okwenziwayo uvalelwe wonke amathuba yonke iminyango ivalwe ngendaba zokuthi u-challenge izanu hayi ngogoliyathi labo hayi safa ngezanu safa ngazi ukuthi siyophelelaphi ngendaba sezanu
lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 isikhathi ke asisavumi balaleli ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela
udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ule mvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente e-senate le-council luzangena emthethwandaba kusasa. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights asekweze amaphepha enkantolo ye High Court ecela ukuthi yesule obizwa njalo ngokuthi umthetho obizwa ngokuthi i Patriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngo Chris Gande. Silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama.